Sekuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 13 kwenkwezi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athi LMTCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele.
Abangale abangane bethu esikhuluma lapho bona sehle bakubeka kubana umuntu ofana akhokhele umthwangirayo. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofanele akhokhele uMayimjulu.
Izilwane ziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede.
Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa imagodi phakathi kwemizi yabantu khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa.
Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekulezibonelo zokuba umanyano wamabandla aphikisayo athi LMDCT elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lele National People's Party LNPP elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru awusoze usebenze. Lokho kulandela imbono kamsekeli kaMjuru umnumzana Sam Siphephankomo otshele umbuthano oyenzelwe emaswingo kuyona le iviki ukuthi bandla labo libona uMjuru ezabe nguye ukhokhela lumanyano. Ibandla leMDCT lakufaka sobala ukuthi uTsvangirai nguye ozakhokhela lumanyano. Sixoxe lomnumzana Siphephankomo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Well, angazi ukuthi nxa amaphathi amabili Chris ehlangana. Kule ukuthi kuyakhulunywa. Anti nxa sokufanele kukhulunywe ngokuthi ngubani ozakhokhela. Kuyakukhulunywa ngakho. Hayi kona ukuqala ngokuthi ubani uyofanele akhokhele. So ngiyakwazi ukuthi njengoba omunye wakhoke wakhuluma nami esikuchoyo kuphela ukuthi abangale abangane bethu esikhuluma labo bona sehle bakubeka kubana umuntu ofana akhokhele uTsvangirai. Angibasoli ngalokho ngoba wakhuluma ngowabo. Ungabuza mina ngizakutshela ukuthi ofana akhokhele uMayimjulu ngoba that's kayikho ingungu ekhala ithi kuwe ingungu ivele yona ayikhala ukuthi kimi. So aluba abanye abethu abangale bengachongo khonoko lati besingasoze sikukhuluma kodwa nxa bona labo bele liberty ukukhuluma into ezinjalo lati sizakhuluma uDutch thina ngombono wethu ofanele akhokhele uMayimjulu.
Asithi baqinisa amakhanda bathi hayi vele nxa engayisuthwangirayo ukhokhela umbuthano lo ayisoze sivume ukuthi simanyane. Kuzahamba njani khona?
Kufake ngeyindlela ukuthi thina nxa singasoze sivume ukuthi nxa kungasoma imjuru okhokhelayo akuzi kuba lomanyano. Anti kuyafanana?
Yesizwa kuthiwa khona okunye okwenza lisole umanyano loyo ukuthi umhlangano wakuqala ukuthi selibambana ukusayina iMOU yakhona kwayenzelwa endlini kaMnumzana Tsvangirai hatshe emahofisini. Likuthini linalo?
Mina lokho hayi akusikho into ungandihlupa kangako Chris. Ukusayinelana kungasayinelana ehoteleni kungasayinelana endlini kumjuru koTsvangirai but asikho into engandihlupa kangako. To me yebo kambe iperception yabantu ukuthi nxa kusayinelwe kuTsvangirai ukuthi ukuvuma ukuthi uTsvangirai nguyokhokhelayo. Iperception yabantu leyo. Kodwa ke kwakathesimina kundihluphi kangako.
Alo ngumnumzana Sam Siphephankomo umsekeli kamongameli webandla le-National People's Party i-NPP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Is izilwane ziqhubeka zisidla izifuyo zezakhamizi zedethe ezibikwa sezingafika ikhulu esezidliwe ngamabhobesi. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi uhulumende ulakho ukuphathisa izakhamizi zomango lo ezidlelwe izifuyo ngemali. Sixoxele sinye isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umnyaka kusukela kuApril last year kuzofika uApril lonyaka ingomo zaba ku 20 and then imbuzi zaba ku 120 lokho besakhombayila inombolo zawo ukuthi bebone ukuthi abancedisayo abangakwanisa ukuthi ukhombanzethe bengakhombanzetha kanjani.
Sizwa kuthiwa udubo lwenyamazana ikakhulu izilwane lokhu luqhubekela phambili, ungasitshela ukuthi uhamba njani?
Kusukela ukudutshulwa kweleziyana ezimbili ezisikazi avele azizakhe zime ukuba lokho zivakatshela lapho kuhlala khona abantu. Kathesi ngikhuluma kanje sezingene emaruzeva ethiwa yimagoli phakathi kwemizi yabantu. Khonapho ungakhangela abantwana lezi nsuku isikolo sesavulwa, kula bantwana basuka beprimary labesekondary besuka umango nalowo besiya edithi. Silisizi kakhulu ukuthi nxa uhulumende engasoze yenze elinye icebo kungaba lengozi enkulu kakhulu, because kungaba lokulahlekelwa kwempilo lokuba lokho sidlelwe izifuyo zethu ezivalele inkomo lembuzi lamadongi lokunye khonge. Undaba lwezilwane lokho lubhasile and lokho lusiya phambili, ingakwazi ukuthi kungaba kubangelwa ngokuyini, because kunje sozizazama ukuthi sikhulume lawo eParks ukuthi kuyini okwenza ukuthi zibe sezivakatshela ngapha lapho kuhlezi khona abantu zingene phakathi kwesigabeni. Singathi alabana abaseduzane leganga kungazwakala phakathi kwemizi njengayizoro obusuku zizwakale ukuthi zifike phakathi nomunye ujaha othwa nguchaus obangu yokhangelakhangela onke enyamazana ezinjengalezi izilwane ukuthi zangena phakathi kwemizi yemagori khona ngale. So lokho silohlupho lonalo lwenyamazana njengezulwane.
Indlovu zona ke njengoba sike sezwa ukubana lazo bese zingena emasimini zawona.
Indlovu zabona okuzwayo sibili, but zathi ngokuyetuselwa lokhu fakwa kwezinye zapho zazidushulwa lezi nsuku zithe nya kuthe zwi okwendlovu. Inyamazana ungathi iyasuphe ekudleni emasimini ingulube. Ingulube yizo ezibuya everyday, but indlovu zithe nya phakathi kweganga kona. But uduo lwenyamazana kulesi sigaba usukusela eMabare ubuye ngapha uzofika edidi usiyofika eMambanje. Inyamazana zona lesi ezithi indlovu lezulwane zisithwalisa amagaba avuzayo and siyakhala uhulumende ukuthi ngayelale lekathesi ebe leyinye indlela engayifaka esipangipange okuyenza ukuthi abantu singagcini silahlekelwe le mpilo yabantwana bethu, especially bebona laba abahambe isikolo, because uhulumende azikwazi ukuthi ngesinye isikhathi ama-records lawa kafiki, but siyabe silabantu be-campfire nxa bezothatha impondo lezikhumba nxa kubulewe indlovu. So ingakwazi ukuthi bengathole i-information yona le bapho ngokuhlala phezu kwayo engasoze besenze lutho le information njengale, because khathesi hayi sokunzima kakhulu ukulahlekelwa lokho yabo ukhulimile kungaba ngcono lokulahlekelwa le mpilo yomuntu, especially abantwana, because yiyo i-future yakusasa.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Torima, isakhamuzi sedede, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa wafo wembula.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngikombimba lapho indlovu esezihluphe khona emasimini, njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Awu kakhulu tukamele, linjani lani khona ngapha eAmerica?
Hayi siyaphila ngapha, linjani khona ngapho indlovu sizwa kuthiwa zilithwalisa amagabhavu zayo?
Ye indoda lapha kasilali, indlovu zithwalise nzima. Sasicabanga ukuthi uNkulunkulu siphile ngakhuluma lapha ku studio 7 abantu bachinga over yey kathesi ke sebe wesi kathi ke bakhohle ukuthi uNkulunkulu uyapha abuye thathe okokuthi khona bona bacabanga ukuthi uNkulunkulu uthatha umuntu ofileyo kuphela uyakupha abuye thathe akathesi impela besiphile kodwa ke yeke sesithathele ngoba hayi zithwalisa amagabha avuzayo indlovu lezi kakhulu zivelela eBotswana ngapha sithwele nzima ntungamili kodwa ke hayi ikhona indoda okuthiwa nguchalisi eyabothuma hayi iziphethe mpela lonyaka ike azamazama sokuze kwabuya la makhiwa lawo azozama kodwa ke inyama sizadla but asikwazi ukuthi sizayicheba ngani ngoba amabele asephelile.
Ye, sibonile imfanekiso lapha lihlinza indlovu uyatsho lokuthi inyama lizayidla kakhulu lonyaka zibulawa ngobani?
Ye, kuthi ukuthi ngama game reserve abona abanikazi bazo abazikhangeleyo yibo mpela abazama ukuthi besivikele emabeleni kodwa ke bayazama sibili hayi ngoba mbona ngathi le besiyidlizolo ibingeyethi 5 kodwa ke ukuthi ziningi kakhulu indlovu zangikhona.
Umonakalo esezubangile emasimini unganani?
Yayi akusakhulunywa ntungamili sokuyinkalakatha endlala ezulu mpela kakhulu kosukulula kompimba nje kompimba ke zachacha ezingadini vele sesibuyele emuva sibili okokuthi ngakuthiwa kuyakhompasethwa sibili bebefanele abanikazi bazindlovu bebona ukuthi abantu abadlelwe babhaliswa bebazame ngempela ngani ngoba kwezinye indawo especially khonapha kosukulu madambuzi bekusaseyigreen kakhulu okokuthi khona bebezathola pho sezibamotshele indlala sibile eyezulu mpela ntungamili.
Ngisho lakithi komangubo ngizwa kuthiwa zihlasele mpela ikakhulu siya ephaneni ngale emasimini asephaneni osokwenza abanye bavune izilimo zingakavuthwa kuhle zingakawomi njalo ukwenzakalana lubana uthe wavuna izilimo zisamanzi.
Uma uke wavuna kungavuthwanga kuyandise kakhulu kubola ngoba nabo sokubanda futhi akusachayeki kahle kuthi kuthi kuba lokuluza okuthize so silimele sibili abalenhlahla yibona laba abalima kuqala sokungathi sokuwomile kuhlaza ngithi izulu like latotitoti sazalima kakhulu lokhu elisina indima kade kusasemanzi kwabanye so kusiya khonale komankubo mpela sizwa ngathi kulamakhabe hhayi zingafika khona basetravelini ngoba vele zikhona ngale ndawo nizenezana ngobuningi baso.
Udaba lwendlovu lolu ludaba olulihlupha iminyaka yonke nxa kuthe kwaba la mabele izulu line kuhle ludaba olungalungisiswa njani lolo?
Kakhulu kakhulu ngapha kithi ntungamili kubo endaweni zakithi sathi lo cingo lwe-campfire sathi lo cingo silamasola thina yithi esazidalela ama-problems kakhulu satshontsha amasola sabe siyabonakala ukuthi i-campfire siyivuselele butsha incingo lezana zibuyele lamasola konke suwa ma singayenze njalo kungaba ngcono le milaga nje siyisondeze ngapha ngoba ma ngikhuluma ngemilaga abaningi bazazonda but yikho kusilethela udubo lwendlala ngapha kakhulu ngoba indlovu sezibuya nje free so bengicela kakhulu ukuthi khona kube ngakuthiwa njalo labo abanikazi bazindlovu bezeluse kahle mpela.
Hayi siyabonga baba Ncube bekukuhle ukuba lawe kuhlelo lisibekele lathi umhwabho wendlovu.
Hayi boke kakhulu hayi sizalibekela imhwabho yona ikhona sizashela isithwala kodwa hayi but imhwabho hayi ene bathi sasemnenge ebuyayo.
Iyadleka yini Ncube inyama yendlovu?
Siyayidla mpela ngoba sebese sicabanga lamabele ukuthi hayi sihle siyidlela ulunya ngoba zinonise ngamabele yethu ntukamisi.
Lidlela ukukhwitshiza.
Zelisiputshiza hayi nama umhwabha emnandi kakhulu mpela mpela siyichayile nje sosifaka ama-aramedi.
Hayi nokuhle baba Ncube siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Nombonge kakhulu libingelela abanye khona ngapha.
Lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lesakhamuzisa kombimba umnumzana Mokincube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Sithan Chirodza wenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga, ngiyabonga babatani.
Ungasitshela nje ngamafichane ngenhlanganiso ye MDCT Veterans Association ukuthi yona ivele inhlanganiso enjani?
Into engayise ukuthi isani phele isungule na maqhawe awe MDC ngaka 2008 and kusukela leso sikhathi into ebisenzakala ngizama ukulendeloza abantu bonalabana abahlukuluza izani ukuthi bengabaleki inhlanganiso ye-MDC. Manje sikulendeleza ngisuthi bakhona labana abakhisebilizi abanye sebaba labasewayo ababulawayo bazali, so bonabo bantu siyabaduduza bancede lapha esabesikali sokuthi sincedise senzela nje khonokho ukuthi silondeleze esingayithi ngesikhiwa i-membership ukuthi inani labantu elikhona ku-MDC ligcina kahle, ngoba kwenzakala ukuthi abantu bengcedela ingozi sebangenza izani phiwe abantu bese bebona izinhliziyo besuke bengasathandi inhlanganiso. Kodwa yabona ngani namakhithane lokhu sikanisile.
Inkulu onganani inhlanganiso yenu? Ilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo mangaki amalunga?
Hawu, uqinise elikhona ukuthi bekwazi amalunga ngathi exact number okwakathethi ngandithupha. Kodwa into engiyaziyo ukuthi kulesikhathi lapho engangiregista ona ngo-2014 kule mhlangano ngabala abantu abedlula 500. Kodwa okwakathethi alikho kuleyo kuleso sikhundla esibona ngamalunga akhona. Kodwa ngibona amalunga amaningi asedlula khonapho, ngoba bakhona abaphathi ntambo abakhona ku-MDCT mainstream abaseuthakazelela asekuthakazelela bekhosibenza. So ngibona inani labantu bebe hhayi kukhule umali ba.
Uthe wena phambilini selifeze ezinye zenhlelo zenu, ungasitshela nje ngamafichane elenelise ukukwenza njengenhlanganiso?
Ngingathi ukuthi eMashonaland ukhona ubaba othiwa nguMoffat Ibrahim, sengumuyi lora. Ubaba lo wagwazwa wabulawa abantu bezanupiwe. I-MDC Veterans ikwanisile ukuthi imakhe lindlu yedudude lemuli yakhe. Bakhona abanye ngathi abathathu lapha sengenzela isikhathi abakhona futhi ayesigabeni seMashonaland abakhele izindlu ngemva kokubulawa kwezihlobo. Emasingo ukhona ihlelo elekwakhela omunye laye owabulawa esikaleni senkomo elilunga le-MDC sizama ukuthi sidudeze imuli yakhe. Indlu engabe iyathiwa ngesikhuluma esikwenzayo emasinge lakho ukhona othiwa ngu-Elias Mthombeni owabulawa endlini abantu bezani batisa indlu yakhe yabulawa ngoba indlu leyayijele ibekho ngathi intuthu eningi abantu ababophe izivalo bethi bekuphuma bamlinde emawindini bephela amadloka indlu le ivule ngo-2015 ye sadutezimuli. Khonapha kobulawayo ukhona umama othiwa nguRegina Sefu ngathi ngomnyaka ka-2016 indlu yakhe laye yatisa ngamawodi eterem. Ngathi izindlu zabantu abayi-30 zatisa, kodwa owakhanya esezisa usizi kakhulu umama uRegina Ndlovu ngoba asaqhelanga usizo abanye sebazilungisela izindlu zabo zonezezazizisa abantu bezanuye. So izwe njethu iyaqhubeka and ngibona abantu abaningi sebethakazelela lokho.
Nxa lisakha lapha, ungasitshela ukuthi likuhambisa njani? Kuyini kakhulu elikuphathisa ngakho? Liyafaka imali kumbe liyakha lina ngokwenu ngezandla zenu?
Awona vele into ekhona nokuzisiza esithona isikhiwa i-self-help. So ahlinge khonaphana siyakhangela ukuthi ngubani okwanisa ukuvuka inhlabathi, ngubani okwanisa ukuthi abeke izitina ngendlela ngubani okwanisa ukufaka uphahla esingathi idivisi nokulela njalo imali zokuthenga wesimenti lanidani vele ukwabanisa ukuhlanganisa izimali so singaba lo mhlangano wesikhathi siyatshelani ukuthi madoda sicela sikhipheni izimali ezindawo akukho lula lokho engikuthoyo mpoza ngoba nangisengikhuluma isithi sakhi ngikwenza kukhanya ngani kulula kodwa umsebenzi omningi
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
ye engingakutho ukuthi ngiyabonga ukunginika kuhlelo lenu bekuthi ngikhulume lomsebenzi we-MPC
be-RMSC. Hayi sibongile. Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza, ilunga lenhlanganiso ye-MDCT Veterans Association. Ebesixoxa la ubuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyadibana njalo kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lonkosazana Magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, njani balaleli?
Inhlanganiso yakho isanda ukutshengisela ezitaladini ixhasane labantwana bezikolo ngodaba lwembadalo yama-school fees. Sezivuliwe izikolo, liyayibona impumela yokutshengisela kwenu na?
Kusebenza masinyazana kakhulu ukuthi sikubone kodwa sikuthokozisekayo kakhulu nokuthi sithe sinanzela akula bantwana esibabone bephenduka besiyangikhala xoshela ifees. Nge-Tuesday isikolo sithe zivula i-headline ekhona ekulibisithi khona i-government iyaqonqosela kakhulu ukuthi izikolo zingaqotha abantwana ngokungabhadali i-school fees.
Lilesiqiniseko sokuthi ukutshengisela kwenu kungabe kudalela umahluko?
Lesiqiniseko ngani ngoba ngathi ukutshengisela kwabantwana sibili kwaba le impact ngoba sahla sabaluxokisana lo Provincial Education Director obulawayo wasebasifika kwama-magistrate amaphoyema abayenzayo abantwana ayekhulunywa ngokuthi kubahlukuluza njani kwabaphatha sibili isiphathamandla semfundo obulawayo sokuloxokisana kodwa hhayi akumelanga khona kuphele khonapho ngoba sikhangelele ukuthi isimo somnotho siminjani abantu abasebenzi njalo sesikhangela ibudget yezemfundo ukuthi vele eningi yangikhona yathola ukuthi iya ekuholeni i-administration kodwa kayiyi ekuthuthukiseni isikolo izakhiwo sokungumlando wabazali so yinto esikhangelanilayo kakhulu ukuthi umkhankaso oqhubekela phambili lo.
Ungasikhumbuza ngamafitshane ukuthi kuyini abantwana ababesithi bakufuna kuhulumente?
Abantwana babekhalela kakhulu ukuthi bayekele ukubhadala i-school fees e-primary yena e-secondary kusiya ngokuqhubeka kwesikhathi kukhangela i-constitution. I-new curriculum kakhulu iyabakhathaza abantwana bathi one ibuye ingela amabhuku sokumele bafotocopy ngumlando ovele bazalini nalaba. Two, sebethatha isikhathi esiningi besesikolo bayadinwa kugcina kungasangeni. Three, ukuxothwa kwabantwana ezikolo khona kuvele kuyabakuhlukumeza kakhulu ngoba bathi khona sebezibona ukuthi mina ngiwumyanga lo uyathola kwezinye izikolo babekhuluma ukuthi kulama-debt collectors abuya akubuze ukuthi izwelo ngikhaya beligodisile ungathi ye belisenzani belibukele i-TV ye awubhadalanga i-school fees abesothatha nale TV so abantwana kuyabahlukumeza khona ukubathi ukuthi babuze ngokuthi i-TV ekhona ngikhaya ngabani belisenzani lithebe ngani konke khonoko so ngantiwa sokumele bona bangali abantwana bathi kabafuni ukuthi bona babuze nge-school fees bathunywe ngikhaya ngoba umntwana uthi umbalisi uyamthuma ngikhaya ngamazi aqatha bayefika la emzalini ebeke ilizilale liqatha umzali la uyalibisela athi uthi ngihola ngathi ngisebenza ngapha kabona into abankampani avaliwe so kwathi bona bagcina sebephakathi laphakathi ngikhaya ngithunywa namazi aqatha angahloniphiyo ngiphinde la umzali la fika lithume alibisele so kuyabulala ubuntwana konke ane innocence yobuntwana ukuba msula komntwana bayafisa kakhulu ukuthi uhulumende agcwalise izifiso zemfundo yamahala njalo ibe ngeyohlonze.
Iningi lamanga lakubona lilabantwana abaningi kangakana labaqoqa njani
ngamalunga ethu lawana leyalanga sasikhethe only 200 obulawayo nje kodwa labantwana abaku structure sewoza abangu 7000. So labana wakulihleka nyana ngabantwana vele sihlala sixoxisana labo ngezemfundo ama issues abantwana ama child rights vele siyabe sibuza bona singele kwesintu umntwana kuthiwa ngumuntu okubona asokuziyo ukuthi azwakale thina sikhusela ukuthi abantwana ezindlini babe yingxenye yokuthi balaba babuzwa bayaphatheka kwezemuli. You are developing ama future human rights defenders. Ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngibabonge amapholisa wobulawa ukuthi ahlonipha abantwana, enza lokhu asivumelane ngakho.
Kodwa ikusasa yabo abantwana laba bakhanya balethemba yini nxa lixoxa labo?
Ikusasa yabo bakhathazekile ngakho, yikho laqathiswa lesithuthisa babuza ukuthi kulungisiswe ngoba balibona ithemba labo ukuthi kalikho, ngoba abaningi vele bayibuza bethi khona phakathi lokuthi vele sihluphekelani abazali kathi sebangabayanga abanye sasiloje kuma-3 room kathi sesiloje 1 room ngenxa yokuthi ubhadale isikolo. Kodwa singakhangela odadewethu labafowethu labanewethu sebeqedile emavasithi izikwelede kuphela abasebenzi. Baphinde bakhulume kakhulukazi abantwana balonanzelo bathi khona nxa ungabhadalanga i-fees eklasini kulo umehluko lanxa ungaxotshwanga uphathwa different labanye yabandlululwa. Lo ubhadalile abebizwa ukuthi mntanami, good girl, good boy, wena vele noma uzuyenzeni vele awubonwa, batho njalo abantwana.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlele.
Ngibonge kakhulukazi la.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ubelelanga elihle. Kwezemidlalo zindala zombili kusasa enkundleni yeBarber Fields kobulawayo lapho kudibana khona iqembu leDynamos lele Highlanders emdlalweni wePremier Soccer League. Sixoxele ngcwethe ecubungela izomdlalo wenguqu uMuzi Adebe.
Zona zombili ziyandise kubana amazi dlala kubuye abantu abaningi. Kukhangelele ukubana ke ngesonto lakho kube labantu abaningi abazakuthi bebuye bezobona lowo mdlalo. Kodwa uzananzelela ukubana lonyaka labo abasekela lawo maqembu omabili azange befake imali eningi emaqembini lawa. Okuthi ukuthi kulokuningi okusilelayo emaqembini omabili uzananzelela ukubana behlulekile mhlawumbe ukubana bethole abadlali abaphezulu kakhulu, abadlali abalohlonzi behamba kwamanye amaqembu. Kodwa sikhangele ukubana njengenjayelo kube ngumdlalo omkhulu ozakuthi abantu abaningi bewukholise ngesonto.
Ngokubona kwakho ngeliphi iqembu elizanqotshwa?
Kunzima ukubana sitsho ukubana yiliphi elizanqotshwa. Ungakhangela iqembu leDynamos lijayele ukubana mali buya kobulawayo lidlale kakuhle. Kuzokuthi iHighlanders layo okwakhathesi ma iqeqeshwa u-Akbay lo vela eHolland ingathi idlala kakuhle. U-Akbay uyenelisa ukubana labe singathi ngama-ordinary players begcine bedlala kakuhle eqembini le-Highlanders. Mhlawumbe iqembu le-Highlander lingazama ukubana lithathe lokhu elikwenze ngomnyaka ophelileyo lapho elanqoba khona ele-Dynamos kobulawayo le-Harare. Mhlawumbe ele-Highlanders linganqoba ngesonto.
Alo ke ngumuzi wethu Hadebe, ingcwethi ecubungula izemidlalo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yeah man, the biggest man in the city today was once a little baby taken care by a mama. Mama, love you to the max. Hear me loud now and clear.
Inzwisa yengoma Sweet Mother evela ke kumnumzana Black Rasta sichayela ke omama bonke ngelanga labo kusasa iMother's Day. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Sekulezibonelo zokuthi umanyano wamabandla aphikisayo athele MDCT lele NPP lamanye awusoze uphumelele. Inhlanganiso ye-MDCT Veterans Association isiphathise abasekeli bebandla leli ngokwakha izindlu. Njalo sizwe izilwane eziqhubeka ziqeda izifuyo zezakhamizi zedede. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.